siyabonga Marvelous lo Chris lijona njani mthwakazo muhle siyalambulela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 30 ngonkwenkwezi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mugela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
kukhanya sokuphume information etshengisa ukuthi abantu ababathumba uItai sesibazi ukuthi ngobani njalo sesilomfanekiso otshengisa uItai evalwe ubuso.
Abemuli yakodza marabathi sebethole imfanekiso lobufakazi obuveza sobala ukuthi uItai Tsamara wanyamalaliswa ngabohlangothi lwaba kubutho abasebenza ensitha abe military intelligence.
Umbiso kwa yena nguye owalungisa umhlangano lo kumbe kuthiwa khonzima kakhangela umthetho wesiposo ukuthini. So wakhonzile umhlangano nalo engatshelanga kumbe engazisanga u-regulating authority wesigaba esigodini.
Umkhokheli wenhlanganiso yabasakhulayo e-Youth Advocacy for Reform and Development umnumzana Themba Mliswa ukhululwe namhla ngemva kokubojwa izolo esigodini. I-Highlanders isiphefumulela entanyeni yeqembu elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo kusigaba se-Premier Soccer League ngemva kokunqoba i-Dynamos ngomgqibelo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abemuli yakozamara bathi sebelobufakazi obuveza sobala ukuthi umnumzana uItai Tsamara wanyamalaliswa ngabohlangothi lwabakubutho abasebenza ensitha abemilitary intelligence ngoba sokule mfanekiso asebeyitholile ecatshangelwa ukuthi ngekaTsamara emveza egqokiswe imask sezilitshumi lanhlanu inyanga lokhu enyamalele uTsamara. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuvezwe ngumfowabo kaItai uPatterson Tsamara emhlanganweni lentatheli zindaba eMedia Center oqoqwe ngabehlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights. UPatterson uthi ubufakazi asebutholile buveza ukuba akazange aphuma elizweni njengalokho okuke kwachiwo ngezinye inkokheli zikahulumende weZANU-PF okubalisa umphathintambo wezemfundo yaphezulu uMnumzana Jonathan Moyo othi wabalekela kwele Botswana lanxa engazange awatsho amagama alabo abathumba uItai kanye lokuba ngobani ababanikeze lobo bufakazi. UPatterson uthi kenelisi uwaveza kwamanje lanxa belawo lawo magama.
Incontestable evidence was availed to us and I dare
silobufakazi obaneleyo obungaphikiswayo ngifuna abaphikisayo ukubalisa uMongameli Robert Mugabe lenkokheli yakhe ukuba babuphikise. Ngingake ngatsho okwakathesi ukuba uyaphila loba hatshi umfowethu.
Unobhala jikelele enhlanganisweni ye-Occupy Africa Unity Square umnumzana Charles Nyoni ukugcizelele lokho okuthiwo nguPatterson.
Kukhanya sokuphume information etshengisa ukuthi abantu ababathumba uItai sesibazi ukuthi ngobani njalo sesilomfanekiso otshengisa uItai evalwe ubuso khanya wake wachaywa wake wahlukuluzwa bedinga information kuye.
Unyoni uyagcizelela njalo amazwi kaPatterson ukuthi bengeke baveza okwamanje amagama abamthumbayo abakubutho.
Amagama silawo ngoba ngabantu esikwanisa ukubonana labo sikhuluma labo sixoxa labo amagama silawo but okwakathesi asikagwanisi ukuthi siwakhulume ngoba sisasebenza labo ukuthi basinike information ekwanileyo. Ukwesaba kukhona nje but akulanto esingayenza ngoba kumele lokhu kugcine kathesi okokuthunjwa kwabantu. So sifuna ukuthi uItai abe nguye okugcina ukuthi i-government ka-Robert Mugabe iyathumba abantwana beZimbabwe.
UItai Tsamara unyamalale ngenyanga kaMbimbitho nyakenye ngemva kokuphatheka kwezokukhankasela ukuba uMongameli Robert Mugabe eseluphele kungakho kumele achiye umsebenzi esenza lokhu ekhokhela inhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square. Kusenjalo abenhlanganiso ekhankasela ukuqedwa kokunyamalala kwabantu umhlaba wonke eye-International Coalition Against Enforced Disappearance ikhuthaza iZimbabwe ukuba ibeke imithetho evikela uzulu engozini yokunyamalaliswa. EleZimbabwe libikwa lokhu elingakasayini loba ukuba lomthetho ohambelana lesivumelwano senhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba esivikela abantu engozini yokuthunjwa benyamalala ese-United Nations Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umkhokeli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai uphume namhla esibhedlela kwele South Africa kulandela ukwelatshwa kwakhe umkhuhlane ongaqanjwanga omhlasele ngeviki edluleyo. UTsvangirai ubekhangelelwe ukukhokhela ukutshengisela okwenzakale kobulawayo ngomgqibelo kodwa ubengekho. Ibandla lakhe lithi ukutshengisela lokhu kuphumelele kakhulu ngoba inkulungwane zabantu ziphatheke kukho. Ngemva kwalokhu kutshengisela, ibandla le-MDCT lithi lizaqhuba okunye njalo ezitaladeni zeMtare ngoNcwabakazi. Ngeviki edluleyo ibandla le-ZANU-PF lalo lifolile ezitaladeni litshengisela usekelo kumongameli Mugabe eHarare. Ukuhlaziya ukutshengisela lokho, uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele yena othi kuyikuchitha isikhathi.
Mbona ngani kutshengisela ukuthi kulohlupho phakathi kuzano la ku-MDC ngoba nxa kuyukuthi uwinile i-election ngikhaya leli isayidini lezano uyenza kuhle. Akula need yokuthi ubize abantu bezoyendosa umsebenzi owenzayo ngokuthi babize bezotshengisela ukuthi bayakusapota kumbe balokhu belawe. So kuzano isayini yokuthi kuleyinye into abakwazi ukuthi ihamba wrong. Kuleyinye into abayibonayo ukuthi ayisahambi ngendlela and ngesikhathi lesi yi-economy. Yikho sebebiza abantu ukuthi bezothi noma i-economy ingahambi kuhle abantu belokhu besithanda. Bese kusithi ku-opposition mbona ngani kutshengisela lakho uhlupho lwe-leadership because yisikhathi okumele ukuthi nxa umuntu eku-opposition enze i-politics ezimnandi kakhulu ngoba umuntu osewinile sehlulekile ukurani ilizwe njenge-opposition yisikhathi wena ukuthi hhayi salitshela ukuthi umuntu lo uzawina sesehluleke ukurani ilizwe njengoba lakho sakuthi nangukuyehluleka senzele. But ngenxa yokuthi i-MDC siyehlulekile ukuprovida kumbe ukunika i-leadership yena le efunakalayo sebethathwa ludumo labo ukuthi hhayi allright njengalaba sebemajile lathi asimatheni but umbuze ukuthi into enhle bamathile umbuze ukuthi sebemajile so what.
Ye siyabona ukubana bathi bona sebeyaqhubekela phambili ngokufola khona lokhu abakwenzileyo besedolobheni leMtare. Ungathini wena lo?
Amarali kaGrace ukuthi uGrace wabhodi ilizwe lonke esenza amarali yena waba lo mbuzo ngowathi eqeda khonapho waxotsha uJoyce Mujuru. So abe-opposition bangahamba eMtare behambe eGogwe behambe ngaphi ngaphi kuyazakala ukuthi imajority yabantu abadubekayo njalo abasapota izanu basemakhaya. I-opposition ichumayela ebantwini asebevele sebesebandleni ithiya egabheni. Kumele behambe eTsholotsho, eHurungwe, eUzumba Marambafungo, eLupane, lapho kula 2 million yabantu abalamba khona. Lapho kula bantu ababakhafulayo ngo-2013, bebakhonvinsa ukuthi abantu elabavotela ngo-2013 abasayenzi lokho bathi bazakwenza. Ingaphi imisebenzi eyi 2 million abalithembelayo yona? Ingaphi 15 billion yama-diamond? Ingaphi ikhonomi abathi izabahle khona?
Umnumzana Zenzele Ndebele ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo.
Umsakazo wako we Studio 7 ususakaza live kuhlelo lwe live talk ekhasini lethu lenkundleni ye Facebook. Ungakuthwa yilolu hlelo kusukisela ngo 8:30 kusiya ngo 9:30 ntambama ukuze uxoxisane labanye ngendaba eziqhakathekileyo esizihluza nsuku zonke kusukisela ngomvulo kusiya ngolesihlanu. Sithanda ukuzwa imbono yakho ngokubhala ekhasini le Facebook uhlelo luqhubeka. Ikheli yethu ekhasini leli ithi VOA Indebele. Ngizaphinda njalo VOA Indebele.
Lingakhohlwa ukwenza like ikhasi lethu ku Facebook ele VOA Indebele.
Umkokeli wenhlanganiso yabasakhulayo Youth Advocacy for Reform and Development umnumzana Themba Mliswa ukhululwe namhla kulandela ukubotshwa kwakhe izolo esigodini esetheswa icala lokwenza umhlangano ongavunyelwanga ngamapolisa. Kodwa umthethwandaba uthe akhululwe engahlawuliswanga imali yesibambiso ibail. Siqoxele igqwetha lakhe umnumzana Lizwe Jamela ukuze sizwe okunengi.
So abanye bakhona abayi-23 bathenebeyekelwa izolo kuthiwa hayi ihambe ezindlini sebelekodwa ama-details abo. Wasala sokuthonisiswa umnumzana Umliswa kuthiwa yena nguye owalungisa umhlangano lowo kumbe sithi owakhonvina kachangele umthetho wephosa uthuthini. Wakhonzina umhlangano nalo engatshelanga kumbe engazisanga u-regulating authority wesigaba esigodini.
Sizwa kuthiwa engakabotshwa uke wangani uphendulana kubi lomunye ukhansila. Kungakuyikho yini lokhu okubangele ukuthi abotshwe?
Lokhu andizoze ngikwanisa ukuthi ngikukhonfirme ngoba kade kungikho kumaphepha lumethu kuqala icala lakhona. Ngaba le hearing ukuthi wagcina bembobha nje ekhune lokhu ehambe eqhuka ephenduke esigodini epho ngokubuya just to fix him. Kanti nxa sikhangela icala lona ngokwalo alifiswa yilona akulane lokuthi kulo khansela ongafuniyo ukuthi uThemba Mliswa ethe ngikhokho khona nxa sefike ebhodini ezihambela ngohambo lwayo kumbe awuna abangani bakhe nxa ezihambela ngoba iZimbabwe yilizwe elikhululekileyo umuntu uyaphansa ukuthi ezingeni lekuthole kumbe restaurant nayithenga okuphuzwayo lokudliwa wayo. Lokuyiulenza yizo ukuthi kuthiwa lo khansela kumbe wakade yena uthembekingani esigabeni sakhe yena engakwazi ngiyofune ofunzeenika abantu iyotonti ukuthi abantu besigabeni sakhe lokhu hhayi akunamthetho othinyelwa ukhansela ngiyofunze ikebe nxa ezihambela kuhayiwezihambela nje ngasesesigodini sefonele ukhansela ukuthi ngilaphi esigabeni sakho babakhansela.
Umnumzana Lizwe Jamela ligqwetha likamnumzana Themba Mliswa obekhuluma ecingweni le Studio 7 esesigodini. Inhlanganiso yeVoluntary Media Council of Zimbabwe sisungule isikhwama sokuphathisa intatheli zindaba ukuze zethule indaba ezilohlonzi ezikhwabithwa nguZulu. Kuvika uNompumelelo Moyo.
Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo eVMCZ unkosikazi Faith Ndlovu uthi bazafundisa abahleli labezindaba ngokuloba okulohlonzi njalo okujulileyo emizameni yokuthuthukisa ukwethulwa kwendaba lezinga laphezulu elizweni.
Inhlanganiso yeVoluntary Media Council of Zimbabwe isiqale uhlelo lokuphathisa abentatheli izindaba ukuthi bachwayisise njalo bahlubungulisise izindaba abazibhalayo.
Ilunga leboard yeVMCZ ongumgcini sihlalo weZimbabwe Network of Editors Forum umnumzana Njabulo Ncube uthi uyathokoza wamukela ngenjabulo inyathelo lokubunjwa kwalesi sikhwama.
Bese kubona umnyakalo edluleyo ukuthi bantathele izindaba ezigijimela indaba ezilula ezokuthi ubaba uMgaba uthe, ubaba uTsvangirai uthe, ubaba uNcube uthe. Esikufunayo ukuthi khona e-corruption ekhona intathele izindaba zibe lakho ukuthi zikhulume ukuthi khona kutshontshwe ngaphi amasela ngobani. Ngakho sijayele ihlombe iVoluntary Media Council of Zimbabwe ukuthi sibuye lalolu hlelo.
Intathele izindaba ezimeleyo uKhanyile Mlotshwa laye uveze ukuthokoza ngenyathelo labe VMCZ ethi size kahle ngoba ukulotshwa kwendaba ezicubungulwe kabanzi kuyasilela ezweni.
Iprogram isuke elezini sizethi sizasinceda ngoba sibhale izindaba ezijulileyo, iindaba ezinceda ababali nabafundi bamaphepha ukuba bazwisise ukuba kwenzakalani elizweni nasempilweni zabo.
Umlobi weSunday News uRobin Muchetu laye ugcizelele amazwi kamlotshwa.
Uhlelo lolu olulethwe yi-VMCZ siyaluthakazelela kakhulu njengentatheli zendaba ngoba sesizakwanisa ukubhala indaba ezilubanzi.
Uphenyo olwenziwa ngabohlangothi lwe-Information and Media Panel of Inquiry, uZulu weZimbabwe ubikwa ekhala ngokuthi intatheli zindaba azisalobi indaba ezijulileyo njalo ezicubungulwe kahle. Ngakho i-VMCZ ithi izama ukulungisa isikhexe esadalwa ngokwaphuma kuphenyo ngokuthatha leli nyathelo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection kusasa sikhangela imbiko ethi abantwana abangamankazana abaningi bathola izisu bengakadluli iminyaka elitshumi lasishiyagalombili. Kambe kungaba kubangelwa yini lokho? Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise nge-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uNtungameli Nkomo, lomunye wami uTatenda Gumbo. Abumanyano weZimbabwe National Agreement Platform owuyinhlanganiso ebunjwa ngamabandla ezombusazwe, inhlanganiso ezisebenzelana loZulu kanye lamabandla ezokholo, sebeveze owabo umbono ngodaba lwemali efuna ukulethwa nguhulumende eyama-bond notes. Bathi kumele uhulumende ehlukane lalumcabango. Umqondisi walenhlanganiso uBishop Anselimo Magaya wethule amazwi la emhlanganweni awenzele ntatheli zindaba. Abenhlanganiso le bathi okwenziwa nguhulumende isibonelo sokuthi usehlulekile ukuvuselela umnotho welizwe, njalo bathi akusoze kuncede ekwehliseni udubo lokusilela kwemali elizweni. UMagaya lenhlanganiso yakhe bathi lokhu kuzahle kubuyisele uZulu kusimo ayekiso ngomnyaka ka-2008. Ku-Live Talk lamhla silinika ithuba lokuzikhulumela imbono yenu ngokwenzakala eZimbabwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amabandla ezombusazwe aphikisayo kwele Ghana sesole kakhulu umcabango ovezwe ngumkhokheli wohlangothi lwamapholisa okuvimba ukusetshenziswa kwenkundla zebulenjini ezokuzilibazisa ezigoqela iFacebook okwensuku ezimbili, ukhetho luqhutshwa ekupheleni kwayo kwalonyaka ngoLwezi. Umthethwandaba wase-Uganda usugwebe amadoda amahlanu ukuhlala ejele okwempilo yawo yonke ngemva kokutholakala elecala lokuthi amabhomba amabili kwababebukele umdlalo wenguqu we-World Cup. Abaphatheke kwezempilakahle kanye lokuvikelwa kwamalungelo abasakhulayo labesifazana bathi impumela yophenyo lwanyakenye kwezempilakahle kumele lusetshenziswe ukuze uhulumende kanye lenhlanganiso ezizimele zodwa ziqakathekise ukufinyelela amantombazana ikakhulu emaphandleni ukuwagcina esikolo aze aphutshe ibanga laphezulu njalo kube lokucubungula njalo nje ngokuziphatha kwabasakhulayo kwezemacansini. Kubika uNothando Sibanda.
Impumela yophenyo lwanyakenye olweZimbabwe Demographic Health Survey siyethulwe iveza ukuba asisemaningi kakhulu amantombazana azithwalayo phakathi kweminyaka ichumi lanhlanu lechumi lesitshiyagalolunye. Impumela le iveza ukuthi ingozi yalokhu iphindwe kabili kulabo abagcine ukufunda ebangeni laphansi kulabo abaqhubekela kubanga laphezulu. Osakhulayo unkosazana Angeline Moyo uthi lokhu kubangelwa ingxoxo esezike zabakhona ngokutholakala kwendlela zokuvikela ezikolo, athi kutshengisa ukuthi kungasiza ukuthi abasakhulayo bazisebenzise kabanzi lapho zitholakala lula endaweni ezifana lezikolo.
Amakhondomu nxa bewaphiwa ezikolo kuba lula ukuthi bawasebenzise kulanxa kumele bazithengele kumbe bathole ezibhedlela lakuma-clinics. Kodwa-ke kolunye uhlangothi esintwini ukuthi abantwana bezikolo baphiwa amakhondomu kubonakala njengendlela yokubakhuthaza to indulge in sex besesebancane.
Lokhu kusekelwe yisakhamuzi umnumzana Richard Mpofu othi kumele kungakhohlwa ukuthi kule nani elithile ebangeni leli elazalwa lile gcikwane lengculaza eseliqalile ukuya emacansini elidinga njalo usekelo ukuphuma obala lesimo salo kanye lemfundiso yokusebenzisa indlela zokuvikela emacansini.
Abantwana abalo HIV abazalwa belawo balohlupho olukhulu ngoba bazithola besesimeni sokuthi sebekhulile labo, so kumele beqalise ukwenza awabo amacebo ngempilo. Kodwa kuba nzima ngoba laba abaphila labo ababengelawo lowo mkhuhlane babe bebaninela khatshana bengabakwazi, okwenza ukuthi abanye begcine beyenza kube yimfihlo.
Isakhamuzi unkosikazi Sibongile Mkandla yena uthi imfundiso ngokuzihlonipha yiyo eqakathekileyo ukuze abasakhulayo bangacabangi ukuthi balemvumo yokuya emacansini calaceleni ngoba lokhu kulakho ukubhidliza ubuntu emphakathini.
I think we need to strike a balance khona lapha. Kungakhanyi engani sekukhuthazeni kakhulu, you know, children are children and kule peer pressure phandle lapha eningi okokuthi abantwana besakhula they will experiment. Kodwa asibuyelenini ekubakhuthazeni ukuzigqaja ngemizimba yabo.
Uphenyo lolu luthi kumele ohulumende kanye lenhlanganiso ezizimele zodwa ziqakathekise amantombazana ikakhulu asemaphandleni ngoba kuyiwo alokhu esilela ulwazi kanye lamathuba okuzivikela ekuzithwaleni kanye lemikhuhlaneni yengulamakhwa. Osakhulayo unkosazana Amanda Ndlovu uthi imfundiso ngengculaza kanye lokuzivikela iyasilela ezikolo njalo abadala basavamanga ukukhulumisana lentsha ngemizimba yabo lenguquko ababhekana lazo esibangeni lesi sempilo zabo.
Abantwana kulezi nsuku abatholi information asifundiswa these days nge-HIV and AIDS kumbakula like abadala abasixwayisayo, and kathesi bakhona abanye abantwana abazalwa belayo. Abantwana labo bakwanisa ukuthi bebe bekhule belayo and abanye babengakwazi khonokho labo sebezagcina beyithola ngenxa yokuswela ukufundiswa kwangkhona.
Impumela ye-ZDHS iphathe inhlangothi ezithiyeneyo ezigoqela impilakahle yabomama abazithweleyo, udlakela ezindlini, ukumemetheka kwengculaza kanye lamalungelo oluntu kwezemacansini. Uphenyo lolu lukhangelelwe ukuthi lusetshenziswe nguhulumende kanye lenhlanganiso ezizimele zodwa ukuthatha izinqumo ngemithetho edinga ukubekwa lokuguqulwa kanye lokwabiwa kwemali ekhona ukuze isetshenziswe ukulungisa lapho okonakele khona. Ngimele iStudio 7, nginguNothando Sibanda.
Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu le-Highlanders seliphefumulela entanyeni yeqembu elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo kusigaba se-Kasilaga Premier Soccer League ngemva kokunqoba iqembu le-Dynamos ngomgqibelo. Kubika uJoseph Njanji.
Isimo sengalane emiklomelo ngemva kwemidlalo yeviki lethoba munembili siveza ukuba iqembu leFC Platinum liloku lihlezi phezulu lile miklomelo engamashumi amabili ngemva kokuba libe ngutshikilo bhanqa 0-0 leqembu leHawumayini ngolwesine. Kundawo yesibili kule qembu leHighlanders lona lile miklomelo elithumi lesikhombisa ngemva kokunqoba iqembu leDynamos nge2-0 ngomgqibelo. Lokhu ngokokuqala eminyakeni elithumi ukuba iqembu leHighlanders linqobe leDynamos emdlaleni weligi, njalo kupha ithemba kubalandeli bebhoso ukuba mhlawumbe lonyaka leli qembu lingaphakamisa isicoco seligi.
Ukutshaya kweDynamos iHighlander lokhu kimi kundilethela intokozo kakhulu, ngoba iHighlander ibigcine ukutshaya iDimbare ngo-2006. So lokhu kutsho ukuthi bese sile minyaka engafika ithumi iDynamos ihlala isikhulela. Kimi enhliziyweni kathesi ngicabanga ukuthi 2016 le nkezo sesingayiphakamisa thina bebhoso.
Iqembu leCapes United lihlezi kwindawo yesithathu lalo lile miklomelo elithumi lesikhombisa ngemva kokunqoba eleChicken Inn nge-2-1 ngolwesithathu. Kwindawo yesine kule qembu leZBC Kariba lona lile miklomelo elithumi lanhlanu, njalo lilingene ngemiklomelo leqembu leTriangle. Kwindawo yesithathu kule qembu leHawumayini lile miklomelo elithumi lambili. Iqembu leBulawayo City likwindawo yesikhombisa lile miklomelo elithumi lanye, ukuthi ngemva kwalo kulamaqembu amabili athe leChicken Inn kanye leLewange wona ale miklomelo elithumi iqembu ngalinye. Kundawo yechumi kule qembu leHarare City lona lile miklomelo eyithoba munomunye, njalo libikwa selidinga umqeqeshi omutsha uMoses Chunga ukuba azothatha isikhundla sikaThawura Emangwiro ngoba lihlezi endaweni engathokozisi inkokheli yeqembu. Iqembu leNgezi Platinum lihlezi kwindawo yechumi lanye lile miklomelo eyithoba munembili, okulinani eliphethwe liqembu leDynamos lona lihlezi kwindawo yechumi lambili. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Bezimbabwe abaningi bahlabela bethi Highland Highland. Yini le Highland madoda? Hajala! Bina ngiphuma leGoli ngizabe kuduma bethi.
Ule Highland.
Bina ngiwuya leJoza ngizabe ngitshela bethi.
Ule Highland.
Bina ngiphuma leGoli ngizabe
Malax ingoma sihlala abafana be Highlanders sibashayela ihlombe abafana bebhoso ngokubhaxabula iqembu le Dynamos bakukarabhilo kwiDimbare ngomgqibelo. Sithe liqhubeke linjalo bafana beHighlanders lidlale kuhle libenze bali thakazelele kakhulu abalandeli kwanelokho lamhlanje mthokazi omuhle olivalelisayo nguntungameli Nkomo lilala.